Ukula ibizo njani ibandla leguguli ibizo lebandla iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa akulanto etshintshileyo yiyo esingathi ngesikhiwa iZimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sisho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba lele leZANU PF lehle.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi alternative i-democratic alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazo.
Kuyiqiniso thina yithi esingathi angathi ngachaza into ngesiNdebele kodwa ukuthi alternative yithi option ekhona ngaphandle kweZANU PF esiyehlulekile. The only choice abantu abanayo, the democratic choice abanayo, i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Ye besibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Imingasasebe siliguqulelani ilibizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho uyadila lenyoka esendlini iziphu.
Ye kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunokunjalo lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokho?
Amanyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu uzakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuza aliswe ukuncinta ngoba ukuncinta lokhu kusemthethweni yesingathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa ngakhethelwa yikhothi ukuthi hayi wena ukufuza ukwanisa ukuncinta ukuleli bandla ngoba kuleliyani bani. Ngikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakulamadabhu candidates kulabantu abangena bezithi bayi-triple seven ayisiyo kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele.